Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mtswaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 26 kunhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla sokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho omutsha othi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola lemelika emkambo wensitha nxa liqathaniswa lele Zimbabwe sokudale imibuzo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho owethulwe libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe izolo okuthi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimele zodwa laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Umthetho lo uthi imali le kumele bayisebenzise kuphela injalo phandle kwelizwe. Kodwa leli bhanga lithi nxa befuna ukuyisebenzisa eZimbabwe kumele bayintshintshe imali ebhanga lapho abayigcine khona ibe ngeyeZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso kumbe amankampani abebhadala izisebenzi ngedola lemelika sokumele azihlawule ngemali yeZimbabwe okuyinto esolwa ngabanye. Kodwa ibhanga leReserve Bank lithi abantu nje abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga kabasoze baphathwe yilumthetho. Lithi njalo abamukela imali abayithunyelwa ngabangane kumbe izihlobo ezikwamanye amazwe bazaqhubeka beyithola injalo. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Ekuqinisweni iZimbabwe dollar kayikho iZimbabwe dollar esiyaziyo ukuthi le ungayibona ukuthi hayi nansi iZimbabwe dollar. Iluhlaza kumbe ibomvu kumbe ilithanga. Ngoba nongayikhomba ngomuntu athi nansi iZimbabwe dollar kayikho. Kodwa bese kuthiwa yiyo yodwa imali esingasetshenziswa. Mina kangiboni kuyinto elungileyo le. Kukhona okubi okwenzakalayo lapha. Njalo nxa singananzelela kakhulu, kuthiwe siyavunyelwa ukuthi thina sibe le sigodle le imali yangaphandle sila ungaba lipula, ungaba yile yasewenela iRand kumbe kube ngeBritani iPound kumbe kube ngeAmerican dollar siyavunyelwa ukuba la kodwa kasivunyelwa ukuthi lapha kumabhizinisi nxa uthengisa amatamatisi kangivunyelwa mina ukuthi ngithenge ngale imali engilayo. Kuthiwa kasihambe siyeyitshintsha kwizindawandawana zalapho kutshintshwa khona imali sithole imali yaseZimbabwe yona le kuthiwa izimdola engekho sikhumbuzane khona lapho kayikho. Akunanto kuthiwa izimdola ekhona manje singayibamba sithi nasi izimdola kodwa kuthiwa siyotshintsha. Okay, sivumelane sihambe siyotshintsha-ke khona lokho esikutshintshayo sikuphatha bathi yizimdola. Izimdola lakhona lona leli uyavunyelwa yini na wena ukuthi uvakatshe uye eNamibia ufike ulitshintshe eNamibia, iNamibia yalamukela yini? Impendulo yokuthi cha. Ungayebhilithani uhambe nakhona lokho bona bathi iZimbabwe dollar ungakutshintsha yini eBhilithani? Impendulo ithi cha. Kungabe yimali bani enyanywa ngenye izizwe? Njalo ngicela ukuthi sinanzelele lokhu okukhulu kakhulu ukuthi kuthiwe kasiyotshintsha imali zethu zangaphandle endaweni zokutshintsha imali ekhona ngithi kodwa kasivunyelwa ukuthi nxa ngabe ufuna imali yangaphandle kumbe lipula lidola lipound Australian dollar awungeke uyithenge kuzindawondawana imikoto yabona leyi lapho osivunyelwa ukuthi siyetshintsha khona. Ungahambise yakho eyangaphandle kodwa kawungeke uyethenge eyangaphandle endaweni efanayo. Kwenzakalani lapho? Kuthiwa kasihambe eReserve Bank. Ubani okhontrola iReserve Bank? Yibo bona laba ababusayo. Ngakho lo ngumcabango liqhinga labo guluva.
iguqule ibe imali yeZimbabwe ngiphe umzekeliso bakhona abenhlanganiso ezizimeleyo abalama nostro accounts njalo bebehlawula izisebenzi zabo ngedola lemelika kodwa kathesi sokuthiwa kumele bazihlawule ngemali yeZimbabwe uthini ngalokho
ngibona ngathi lokho kusebenzela bona nje ngoba nxa singathi thina singabantu labantu abasebenzisa kumba basekela kumba ngathi ngesinye ilungu phecelezi abasponsa wona zona lezo nhlanganiso sizathumela imali zangaphandle ukuze siyonikeza abantu labana ngumba ikholo labo kumbe ukubaxhasa kwethu kuzafanele siqale sidlule kubo laba ababusayo sibanikeze imali yangaphandle bona basebedlulisela phambili lokho asebekubiza ngeZimbabwean dollar kanti bona indaba kufanele kube yibo vodwa abanye mvumo yokwamukela imali yangaphandle abanye abantu bengavunyelwa
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika
Zimbabwe The Voice of America
Ukwehla kwesisindo sedola leMelika nxa liqathaniswa lemali yeZimbabwe emkambo wensitha sokuthiye abanye belemibuzo egoqela othi lokhu kungaba kubangelwa ikumiswa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngohulumende na. Idola leMelika beselithengwa ngamabhondi amane kuphela kobulawayo izolo lanxa eHarare belilokhu lithengwa ngamadola edlula alitshumi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo mela iSoutherton eHarare edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo olilunga leMDC waqala ngokumbuza ukuthi kungabe sokusiba lobubelo na kwezomnotho welizwe.
Abantu sebezihambela khona ngale okulama supermarket amakhulu yikho ama supermarket amakhulu la akusela into ethengekayo xa usiyathenga wena i-Colgate nge $30 kanti okunyeke okuhlokho yabusuka kuthenga ngani uyabona so into ehluphileyo lapha yikuthi khona uminista kazange akalandela umthetho ukuthi khona into le kufuze iqale ingene kuparliament engaka ungakabi ngumthetho so asazi ukuthi kona khonapha yena ukuhambise njani ngabantu labenofuthi uyaphonga ukuvuka ecabanga ukuthi ilanga liyaphuma livele ezulwini lisiya ngaphi angazi
manje ubona ngani kuzaphetha njani mnumzane kakhulu nxa sikhangela inyanga ezilutshwane ezilandela
abantu angikhola ukuthi khona bangaba lokho behlela into zingamanga kuhle lanxa uligwala xa umuntu angakungenisa kwendawo akufake ekhoneni uyadinga indlela ezokuphuma ngazo so akusoze kuyeza khona abantu bangaphonga ukubanjwa uchapa babe lokho bethule lokho akulali nepolitics ngoba umuntu wonke uyaduzeka umuntu wonke uyahlupha so angiboni ukuthi khona singaba lokho sihlezi sihlangele singayi zange sibatshengise ukuthi khona i-10 years akuyenzwa khonokho ebantwini ngabe ukuyenza abakuyenzayo kumbe bafuna ukubulala abantu ngababulale ngoba kuyafanana lokufa kathesi abantwana bayahamba esikole sibethenga lama US dollar thina ukuyenzela ukuthi khona ngithole lami ukuthi khona umntwana ahambise esikolo into ezingathi zisegaqa kathesi silama visits ngama weekend uyavizitha ubambini
manje awubona ukuthi abantu bayesaba ukuthi batshengisele ngenxa yalokhu abakubonayo amapholisa esegqoka impahla ezesabisayo lokunye kunjalo
abantu abangayesaba yibo bona abalutshwane abavele besesaba thina sesisuke ekhatshana ngakho lokhu and sesikujwayele nalabo abatshaya abantu nxa bona belezitolo zabo ngabatshaya abantu nxa bengenazitolo zabo ngababuye sibambane sengizele uhulumende ukuthi kona into ayenzileyo kayisikho akulandaba nokuthi ngubani ngoba le into ibamba sonke ayibambe umuntu we-MDC kuphela kayibambe umuntu onjani sonke kuyasibamba lokho akula muntu ozasaba ukuthi kuthiwa khona kuyesaba indlala ukuthi khona njengoba indlala singenile endlini supho ukukhangela nje ugoqa izandla akuyenzi khonokho abantwana bayafa ngendlala bayahlitheka ukuthi kathi sabadala njani so ubugwala lobuyana vela busebenzi nxa sufa kwekhweni njengakhonokho so umuntu wonke nxa sithi khona isikhathi sizakwane sokuthi siyenzise ukuyenzayo kufuze bakujoyine sibili siyenze sonke sengisele ukuthi khona into leyi isibe basihambe kuchapa.
Kanti kungakho senzakalani njengoba sasizwe ukuthi ibandla leMDC lizathatha amanyathelo ngemva kwemhlangano weCongress, iCongress yedlule kodwa sibone ukwenzakalayo, kungakwenzakalani?
Ayebo kambe lokho kulaba ngakukhuluma abaphambili kwethu, but into engiyaziyo ukuthi khona kuyakuyarongwa kuhle kuhle, akubhoki ukugijinywa ukuthi uphoki ukuvuka. Kanti siyabona ukuthi baphoki ukuhumana besiko la MDC ifuna ukuyenza istrike, MDC ukuyenzela sinku kungasiko khonokho. Ukhona okuningi okuya kusenzwa, angithi uyabona nje ukhona sibili okuya kuhlala phansi abadala bebone ukuthi khona ungahamba njani. Kodwa ke khonokho umuntu ongakutshela kuhle kuhle ngumnumzana onarevumo lokhela ongu-spokesperson wethu angakutshela akutshengise ukuthi khona indlela esizayihamba yileyi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthton edale lePhalamende njalo ulilunga leMDC ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulo wesilisa wakobulawayo ozibopheleyo wafa kuthange ngemva kokwaziswa ngumkakhe obephila ngokuthengisa umzimba ukuthi kasamfuni ngoba esethandana lomunye ake wamthengisela ucansi. Iphephandaba leHerald lona lithi umphathisikhwama wogatsha olubona ngokulungiswa kwemigwaqo olwezinara umnumzana Simon Taranikwe ubotshiwe phezu kwamacala enkohlakalo aweteswayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Liyavuka basakazi abahle labalaleli. Hayi thina siyavuka bakithi. Ah, owamumbono bakithi. Hey, hayi hayi hayi. Yendaba yemali le alapha sebesivulele shuwa sesifile manxavele ekhaya kulanjwa onke umakhelwane obise kumbe ligwadla kufuze semukele noba kuyini bakithi manje sesivalelwa leyo mali atiyiwe adinga ati yancedisa amadola lamarand sizaphila njani bakithi abanye abantu basemakhaya bala ma 100 rand abawachiyelwa ngabantwana uzasuka ekhaya siyayitshintsha ngapi imali naleyo uzahamba ngane siyajiji even ingaba yi 200 ibus iyaba yi 100 ukuhamba lokubuya i 100 liyana esiyajinje sevelale uyabe selahla imali yakhe enganani bakithi indaba lingayitshongo nje ukuthi hayi sinika amalanga lisebenzise imali zenu ziphele bese li kuyese kutshintshwa imali okokuthi nje kuvuka kuthiwa vuka nakusasa sekunjalo ha laphana lisibulele shiwa lisibulele kakhulu ngoba vela even loba kwade kungakhulunywa imali vela kayikhitshwa elizweni ilizwe libhalansiswa ikhonoko nxa ishota imali kuphinde kukhitshwe inye manje izashota njani kuyahle kube wesi into okufuze liyifake imithetho. Fakana ma price, one fakani price yechukela empuphu eyamafutha kube yi price vela eyazakalayo. Liyakhuluma ezinye izinto ezinye kuyakhulunywa kuphonga kuphela njengemathebheleland hayi ibulewe shiwa ngoba abantwana bonke family zonke seSouth Africa leBotswana hayi imi lamageza hayi ngelensolo sibili.
Msakazi siyakuzwa mpela hayi yakhuluma mpela kodwa ukuze izinto zilunge kumele sibuyele kwamphana kulethi idola lenilani elikhulu mpela lama 50 cent lama 5 cent ethu akudala yikho ukuthi izinto zize zihambe kahle. mina ke ngibona ngaleyo ndlela ukuthi masingabuyela kwamphana edoleni lethu lendlela elikhulu into zizahamba kahle impela sesingalungisa ke lama RTGS hayi lokhana haya singeke sikubale njengama asibuyeleni ngoba imali lezi yazi sesekhona namanje abantu basazigcinile so thina kasibuyeleni khona phaya njengelizwe lasemaputo elile mali yayo engaphumeli phandle izathi mayivuka ithole ethu ilokhu ivele isebenza ngiyabonga msakazi ukungena ehlelweni ukhuluma lo mdluli
salibonani linjani kona ngapha khuluma labo lami ngizakhuluma lani ngelinye ilanga
bona siyabuyezwa mpela izikhulumi zeZimbabwe kumbe wabanikazi belizwe kodwa sifuna ukwazi kumbe sifuna ukuzwisisa kahle ukuthi leyo mali esikwazi ukunqabela ezinye imali eza kwamanye amazwe ukuthi zingasebenzi yona yiluphi ibhondi iarawati wathi naleyo TGS leyo noma ngeyinye kumbe lidola lendana original leZimbabwe asisakwazi phela ngoba kuhlala kungena ngena imali ezingapheliyo la eZimbabwe so asazi
salibonani Studio 7 hayi mina igama lami nguThulani into efuna ukuyibuza nansi lapha kade waye singabantu abadala into engiyishoyo lapha ukuthi uhulumente njengoba esevuke etshintsha imali same day indlela bani kusho ukuthi thina sesenzwa njengabantwana becreshi phela abantu abadala ezingangathi ngathi asicabanga hayi sixolele shem thina siyaqhubekela phambili lokhu esisebenzisa imali esiyifuna esiyibona ukuthi iyasiphathisa lo mthuli incube lo mfowethu lo naye ngathi kasacabanga sewahlamkani umuntu lalo ndoda lo so hhayi nalaba amasela la atshontshayo lawa hhayi abaqhubeke bazabona ukuthi ungcono besivalele sonke o besibulale besale bona.
Khuluma ngiseGwanda onga Studio 7 umsakazo welizwe luma kanje ngithanda ukukhuluma ngendaba ezihluphayo elizweni laseZimbabwe. One, ukuhlupha komkhono lokuhlupha kwemali lokusetshenziswa kwazo kule ndaba yethiyazwa emarangi yamadiamond noma sekutheni akula muntu okhuluma ngaso, akula muntu okwazi ukuthi imali zangkhona ziyanga, akula muntu okwazi ukuthi imali zangkhona zisebenza njani. Yizo imali ezitshontshwa ngamaminista, imali engena e-Bed Bridge iyanga imali ningi, imali engena border Botswana, imali engena border Zambia, imali engena border Mozambique, imali engena border Malawi. Kule mithelo yezimota, kule mithelo yemigwaqo, imali yonke le iyanga. Kati kwaze kwaba lamasela amakhulu angaka elizweni abantu bebhekile kutheni.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakombiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amabutho akwele Saudi Arabia ebambene la kwele Yemen athi abophe umholi weqembu labalobecatsha abe ISIS kwele Yemen. Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obabakhona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo umnumzana Robert Mueller usevumile ukuya kupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedalele Congress. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili kwele Melika namhla sikhangela udaba lukamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump yena othi usemise kancane uhlelo lwakhe lokungenela abantu bokuza abangela maphepha ezindlini zabo bebotshwa ukuze babuyiselwe emazweni abo. uTrump uthi usazama ukukhulumisana lamalunga ePhalamende badinge isisombululo. UMongameli Trump udume kakhulu ngokuqinisa isandla kwabokuza esithi kumele babuyele emazweni abo. Bakhona njalo baningi abadabuka eZimbabwe abangela maphepha abalakho ukuxotshwa eMelika alubana uTrump ethe waqhubeka ngohlelo lwakhe. Sixhume isizalwane seZimbabwe sihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Okokuqala ngise Texas lapha mina awuyi-state esingcelelane le-Mexico. Ake ngithi phezu kwalokho ngingomunye wabasebenzi abalapha e-Texas engilokufika emadolobheni ase-border kanye-kanye le-Mexico. Ngikhuluma nge-El Paso, Olobok, ngihlala ngikhona ngale. Right, angibona angathi kwenze ukuthi babuye vame lapha ngendaba yokuthi babuyisele abantu emuva. Kungoba okokuqala, iTexas yayivele iMexico, yahluthunwa kuMexico. Ngakho abantu bangaphansi kunxaphe lapha eTexas bangakubo. Ungananzelela futhi, iTexas njenge-state yona, abantu abaningi kakhulu lapha ngabantu baseMexico. Ngakho nxa bengathi bona balombono wokuthi bafuna ukubuyiselela abantu abangelalungelo lokuba lapha, abaningi bakhona ongabaseMexico, ngibona ngathi akulunganga ngoba abantu laba balemuli ngapha, baphinde babe lemuli ngale kweborder lapho hlala khona. Balesiso sokusebenzisana. Ngakho angiboni ukuthi vele umcabango wabo lo ubuzaba umcabango olungileyo.
UMongameli Trump uthi umise uhlelo lokuxotsha abakwamanye amazwe abangela maphepha laba ngoba sadinga ukukhulumisana labedale leCongress bavumelane ekuthini bangaluphatha njani lolu daba. Ubona bekuthola yini lokho kuvumelana?
Okokuqala singakhuluma ngesivumelana, kasizibuze vele ukuthi indaba kanibona sebekhangele kakhulu abantu abeza ngaphandle. Kungabe yibo yini abathelela udubo olukhona lapha e-America? Ngaba lidubo lwemali, kungaba yikhampu, kungaba yini nje into ezamazanga ukuthi i-America kungabe ithelelwa ngabantu bangaphandle na? Okwesibili, angiboni ukuthi bazavumelana ngoba bayaphikisana. Ekuphikisaneni kwabo ubona oTrump bafuna ukuthola amavoti nje kuphela lesikhathi sokhetho singakhohlwa njengoba sixoxa kanje isikhathi sokhetho manje. Ngakho zonke zizama yonke imizamo yokuthi kube yizo ezibonakala ngathi yibo abangabusa ilizwe, ababonakala ngathi yibo abangasilethela i-America engcono. Ngakho bazaphikisana lana belembono nje engelani lokuthi ilizwe libe ngcono. Ngakho vele ngibona ngathi uTrump njengoba evele ekhulumile la kuqala ukuze angene embusweni, wayevele ekhuluma ngena ngokuthi ufuna ukuba le focus kuma illegal immigrants. Labana aphikisana labo bazathi hayi lokho vele kabo siko ukuthelela inhlupho lezesilazo. At the end of the day kuze nje yokuyathola isikhundla.
Udaba lwe-immigration lolu ubonalo siba ludaba olusegudwini yini kukhetho lolu? Abantu bevotela yiloba ngubani abamvotelayo kusiya ngokuthi yena uthini ngodaba lolu?
Ngibona kuyindaba esegudwini ngoba ekuqaleni vele ukuzakhethwe yilo udaba lufaka phambili.
UMnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikilana lele Uganda emdlalweni omkhulu okhangelelwe ngabaningi, kuthi ele Nigeria libhuqane lele Ghana. Ele Egypt lona lizadibana lele DRC.
Asnandava abangaribe asinandaba faya zasilali
sholale
sabese sholale
balivuka njani kumagumbi omane womhlaba siyalubonga uxhaso lwenu kuFacebook umgcini nyoni uthi wena kasisela themba kuhulumende thamisa zama okokwenza ndoda sikathele ngokuba ukhuluma but iaction dololo kulobani ke laphana kulo sisemhlabeni mtakathixo bayana uthi wena twala aba busani mabana uthona kunzima ekhaya madoda ubanike olandelayo gift emnkosi uthi wena morning madoda kunzima la eZimbabwe bafuna sisebenzise iphi imali kungela lutho la utapiwa Dube Mthembo uthi wena livuka kanjani ohulumende bethu balenkani ubhayana uyaphinda laphana uthi wena siyathumela kodwa alidlali ama-voice SMS ethu kazi salidlelani. Hayi bhayana, thumela njalo ngiyathembisa ngizawudinga umbiko wakho ngiwudlale kusasa ikuthi suke ibe minengi kodwa siyathembisa. Lawrence Thabo Ndlovu uthi wena morning Mr. Nkomo, amadoda ezanu alanhliziyo kuzima lokhu abantu badlelwa imali zabo ngalindlela kuzoba lozamo Dube twene nje kulunge noma kuku ngwenya twene ekhaya kunzima shiwa manje so pephela phi. Malinga ugqiba izindaba zekuseni uthi yena solale kuseni. Yebo, sensiyalala mna sensiyaphumula. Linake sokuyisikhathi sokuvuka liye phanda ukuziqiba izindaba sikhangele bezihamba phambili. Sokuqhamuke ukhonona lokufuthelana phezu komthetho omutsha othi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola leMelika emkambweni sitha lanxa liqathaniswa ledola leZimbabwe sokudale imibuzo. Ayike kwanele likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-7:30. Ntambama phela lami gasi dibaneni ekusasa ngo-6:30 kweze kuseni olivalelisayo muntu ngamilinkomo litshone kuhle.